mumasikamba waHarare Road upenge Harare uHarare Road kopano zvinoenda vazvina kune ndau kana kana utwa ilokati maudzira kancane sokuva netoilet soke vesuva nazvo kona pana I think olokati inyati yani kati kuvamberi kune bhaundi aiko kune bhaundi reitiza soke dziphuma ngapa nyati dzizongena ngapa eitiza imbuzi lezi kanya zvokuti imbuzi zvakati zvinyenga khulu chivii abona close 200 kanapo ngokuzo kwakho soke dzisuka dzingena ngapa eitiza kukonaa so umuntu wakhona kade besenza lokhu ngabantu labana nje esijale ukubabiza ukuthiwa ngumazibaba kubezenza umprofithi nyana kwakhona besenza into ezinjengazo nalezi ombuzo kumele lama
ye sizokuthiwa ke ukhanyangazane khonapho lapho esikhuluma ngakho bekulale nkomo ikade ziqambulwa khonapho akusitshele futhi ngamafutshane
bezikhona ezimbalwa abadali zakhamuzi zigcine sezikhonaukuthi into zawonakala zasebekokana izakhamizi zakhona phana ukuthi hhayi asike zame ukuthi silandele sitrepa amasela lawo asewabamba esibawathiwa le nkomo ukuthi inhambo yenkomo hhayi angizwanga kade kodwa imbuzi izeezilokuthi ezikubo-100 or kilo-200 khona lapo
singathi kodwa kuvame kanganani ukuthi kwenzakale khonokho e-insiza
lapha kukhona lapha ngoba abanye bazithika ngenye akukhona kujale zamakhethi zona la khona ikuthi angithi abantu batshontsha ngendlela ezethiyeneyo sometimes abanye ngalabantu abatshontshela ezokuthiwa izitrei ezizibuyelayo leziyana ezigcine igcine esingeyakhe ngamadonsi la abathatha akukhona isikhathi esingeke kukhona kathesi uma sibhekile njengoba sidibane le ndlala kanje abantu bangapha abaningi baphila barelaya kugolide umgude so kulezi nsuku khanya kani kunzima ya so sokuze kwenza abantu begcine sebengena entweni ezinjengazona ezi ngicabanga ukuthi sebelamba kakhulu abantu kodwa hhayi into ehlala ikhona isenzakala nje umazikini lapha njengabona abantu besithi bathole iy'nkomo zabo ezivanje zini lomunye ibhuri wami bembuzo lapho uhlala ngapha phesiya insiza noti liyani kubomulula ngaluthi-ke ulahlekelwe izimbuzi zakhe eziningi kakhulu le nkomo so-ke ngikhuluma layo sithi yikho sibikazi cathile ngiyakudinga so kutho ukuthi sokungenzakala ukuthi lazo zikugruphe naleyo ngoba yiumango wangikhona leyo utholakala into lezo ezivalela kubo-20 sii